Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi, ngiyayibona njalo mina njengokhalipan Pugen ngiyayamukela, ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaze izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokushesha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu, impi le siyibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe esiphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. I-Commission ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US$20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lePhalamende sokuzamele bahlawule amadola eMelika ayinkulungwane eyodwa US$1,000, kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola eMelika alikhulu US$100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyincwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunxaphisa abantu inhliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phandle. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngapi? Silusizi ngoba izekhi sophumesobala ukuthi sisebenziswa izanu hlophe kwenzela ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi? 250 constituents lama councillors konke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa idemocracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile bathi zeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi lungwe eParliament. Hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. Iyouth iyanqaba, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo, kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo Senator Khalipani Phugeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngiyabingelele umsakazi ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate whether ube councillor, ube member of parliament noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengo Khalipani Phugeni ngiyayamukela. Ngicabanga ba ku right direction. Kungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthe ukuthi yibo yini noma yiparlamento okumele ikwenze lokho. Hayi, ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho, kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona obekumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumbula amaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba oke warun ukuba ngupresident ngesikhathi se-COVID esexotshiwe ku-one room arent akulo ngoba ehlule kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota awu-100 uyabona, sebevuka sebekupholati sebephiwa izimota, sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe. Amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu, ama-big diplomat passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate. So usiyogcina sile more than 500 if singayiso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisi senzwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibe bala ama-zero leyo, ibala ama-zero, ibala ama-zero. Kuyabe kulukhetho olunjani ishuwa lolo? So hayi, ngiyacabanga ukuthi ba ku right direction. Maybe bangafuna ukuthi behlise amafizi kancane bese besithi ukuthi umuntu abe candidate kumele abe khethwe yi 5% yabantu. Ake sithi ufuna ukuba yi councillor so 5% yabantu yabo ku ward, mawufuba ngo MP 5% yabantu ku constituency, mawuzoba ngo PR ne senator 5% ku province yonke, and then president 5% kulizwe lonke uyabona. Lapho ke ngingazwisisa, but lento le nje yokuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo. Ayisithi sodwa eZimbabwe phela sirun into zokhetho, lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke nguSenator Khalipani Phugeni obekhuluma ezimele, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zibuthene izolo enkozweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
USibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu ababo bebodwa besiyalila. This thing ezakwenza abantu ababo labo nxa sebeyingxenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamuyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusatshisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele ibe kwazi ukuthi khona yi-movement i-foundation yangkhona yabhildwa ngo-1999 ngabo baba uGibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamuyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifirstborn yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi, sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa isimfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda uMnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ufanele unazele ukuthi into le yakukhishwa ngesecretary union ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yamatrade union, into esukela kubomasosha Ndlovu, esukela kubobhibhi Burombo, oGrey uMabhalane oBhango, ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke unabantu bonke bengena abantu besezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika zinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZANU PF beliyivimba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi, ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngiyavotela imthwakazi. Kodwa imthwakazi singazivotele sisebenzisa iConstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele sodwa sizokwenelisa yini? Inkalakatha ekhona ekubana sikhuphizana sibaningi, ngamanumbers amaningi, abathwakazi sibangaki. Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izana. Sibalutshwana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le iZANU PF leyi kayiphume ngicucuzela ukuthi iphume sithole imisebenzi senzeni okwemncele lokho siyakubona kodwa into ezenzakala emva kwesikhathi endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni sibambene sekeleni ukuthi sidivide iZANU PF. Yathokoza ngayisizwa abanye besithi imthwakazi zaphu konke lokho asibambaneni ngaphansi sibe umbrella i-1 sikhipheni iZANU PF CCC. Ngiyabonga yimi uMachaqa yimi umzimkhulu ngilapha eDandanda eLupane.
Linjani ke bo tungameli lonke abeStudio 7? Hayi, thina ngapha eZimbabwe siphilile. Udubo esilalo imali zepentsheni lezi ezikhulunywa ngazo sizwa nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepentsheni ziphelele emgwaqweni. Imali oya uyilanda ikakhulu ku-post office uyawulanda i-5,000 wona khona apho ugada $7 i-7 yusa uyephenduka nge-7 yusa uyasala ula mali nuyahle uyo lesikweleti ungakayithathi i-5,000 naleyo. Bekungaba njani imali leyo bayikhweze ethathwa kupost office ngeviki ibe phezu kwe-15,000.
Lina Studio 7 singela boJonathan Lemire labotungameli ngomo linjani labo bonke abasakazi salibingelela siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Njani sithi nayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzayo kwama-birth certificate asathathe ilizwe lonke sibili kwakuqala kwabusa okwenzayo siyakubonga lokho.
Studio 7, Studio 7 ikhuluma lo mabhena lapha eFrancis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke. Mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkana. Kambe namhla ubaba inesinkana umphokamzi omubi ubona nguye umuntu omaningi nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izano. Izano yile esihluphayo nanamuhla. Kambe kazikazi wabuhlungu yini ngabantu ababulala ebakhangele sebulelisizwe sonke umphokamzi omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elihle, ibandla le-CCC. Hayi, sibonge laphana ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi, siyakuthanda baba uNdebele, khuthala vele yalo ku-CCC. Lati vele asitshintshe iparty, siphothe phambili ngoChamisa. Bengazi bemkhulume kubi njani, bayazihlupha afana lomuntu okhonkothi imoto ihamba vele ingasozimuzwe. Asihlupheki vele ngabantu laba abasola uChamisa laba abalomhawu lapha. Amangala yena lobaba othi yena hey uNdebele urongo. Ngikakhangela ukuthi uChamisa wabuya lamashona angu-17 wafaka abangu sile Bulawayo. Kungani right nxa wafa kuChamisa adla amaNdebele? Umqondisi ungenele ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki? I-MDC yathi qalisa yahle yaba labantu yazuza abantu aningi kakhulu emathabhelini. Umqondisi kungani eqalisa iqalise ngokufadalala nanamhla lokhu efadalala athi esezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC? Uyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC. I-CCC ayikhiphi muntu emuntwini, ikhuluma izinto abantu beyilandele. Kathi esebhizi nge-CCC ubona ungani kuthiwa angaguqula thina. Thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu. Ukukhuluma kwakhe vei uhlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqumile izilizwe eZimbabwe lingaqunywa iqunywa mbani? Akusebenzi lokho. Abahlukane lathi njalo nxa besithi baqumile izwe engathi amaNdebele athi afuna uqumile izwe singatshomi. Itshona befosela abantu entweni yabo leyo engaqedakaliyo engazwakaliyo lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi kumbe yisihlahla bani. Khanya lithumbe lihlala wonke umuntu. Umuntu okuvina ungalifuni liyafuna ukukuhlala. Basiyekele thina bengasifosi ukuya kumqondisi kasifuni. Thina singabantu bakaChamisa simthande njalo elisho. And even ungafaka uChamisa lo mqondisi bencintisane kobulawayo kwamba umqondisi uyadliwa. Vela singeke sizivotele umqondisi likhohle liphinde. And kobulawayo kwampana liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile eBulawayo. Kwampana emaNdebele nesidikidikini likhohle liphinde. So likhulumane vele lihluphelane sibili alike lihlukane le-CCC.
Siyalibonga lonke bantu beZimbabwe. Siyalibonga. Uhlupho esilalo nje eZimbabwe ukuthi imali iba sestreetini. Imali yezu iZimbabwe right isihlobo sami. But imali ingangena ebhenki nje kuyaba right. Akula lutho oluwa sisole lutho. Sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki. Uzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibe sicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga kuStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani nisebenzi beStudio 7. Ngibingelela bonke abantu bafisela ukuphila, ikakhulu abantu abasemathebheleleni. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzana ukuthiwa nguziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mtu ozaxolisa ngegugrawundi umgabo waxolisa baniyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo konke abakwenzayo ngokwabo, kodwa thina njengabantu besiNdebeleni abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethele sikhale kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile etshimanimani ngenyembezi zabantu labagqibelela abanye abantu phansi labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa uNkulunkulu abise imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamangala, ngoba uNkulunkulu wakwenza khonoko kumaGibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonoko, kwakunguNkulunkulu. So angabe ukhuluma kubi, thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efile ithuna limele laziwe ngabakibo. Nxa yena engafuni ukusixolisa, kasinika abantu bethu sizilahlele. Noma engatshongi ukuthi ngiyaxolisa kula ndaba, thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo, uzasinika ukuthi lo ngwakobani, lo ngwakobani. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani Kheza. Yebo, ngicela ukuphawula lapho, ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngumkhuhlane wendingindi lapha. Abantwana bayafa, yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi. Akageze ubuso kusuka udaka lolu lusebusweni. Kusuka udaka, amalungelo abantwana ayagqilazwa ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo. Badinga ukuthi babhekelwe ngabantu asebadala. Abantu abadala yibo abakhangelela abantwana, amalungelo abantwana. Yini lingathathi lo muntu lifa ufake ejele uwenzela ukuthi afunde kufunde sifundo lokuthi labanye abafuna ukwenza into efana le yokucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abantwana abazi lutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo ababakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa abe sehambe esontweni akusahambeki esontweni abake babhekise kahle lento leyo bayilungise inkinga lento le bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli ohlelo khona ngapha emeli ke studio 7 mina ngicela ukugcizelela lapha ngifaka umbono wami kulo abathi 20,000 nenyanga phansi kwakhona bonani kuyenze kahle ngokuba isekakhulume kathesi kulokwana sekukhuluma isikhathi siphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze ukuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze bethi uyokufikala isikhathi lesama-elections imali yakhona sebelayo lesi beyihlezi belayo bangayekela kulokhu uze bazaphuza kwamakhothi bangathembi ngababona bagqogelele kathesi kusukela manje ngiyabona ukuthi benze kuhle ngoma ihluba yokukhuluma kathesi isikhathi lesi ngoba bezakhuluma sokusele 1 month abantu engingathi phele bezakwehluleka ngiyabonga mphathi wohlelo
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwelunye udaba abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu okuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathopheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathelo izindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okunenga sikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7
njengomhla ka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Sing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamasi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingelamazi. Kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile abanye lokhe eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi singako ngenyanga kungelamanzi ngenxa yokuthi lawa amabhili aextimative esikuchoyo ukuthi bulawayo city council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokho ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengelamanzi. Njalo sikhanyelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhanyela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebengu sikhangele njalo ukuthi bulawayo city council kayikhangele indawo ezishiya ama-toilet ukuthi lezi ndawo kulamalokitshi akhanganela ama-toilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshiya i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi bulawayo city council kayiwakhiphe lawa malokitshi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza ezokuthi bathola amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathela amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhanyela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka bayeziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakobulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphombukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo indaba yemkhuhlane sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-diarrhea isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa ayatreatwa ukuze amanzi ahlanzeke njalo futhi sifundisane ngokutreata amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma ngepetition, yiziphi izinqumo elizithethe ezokukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwepetition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngeke ngathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa ama bills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sile petition esiyibhodisa ezakhamizinza kobulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi cela khona ibulawayo city council ukuthi kayime uku estimate ama bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma bills ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bengasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela labantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo 20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi, ngoba oku officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi, kodwa ngahamba emalokitshini kulendawo ezihamba 20 days singelamanzi, ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke ipetition esiyibhodi sezakhamizini kuzathi mhla ka 1 September kuphela iWorld Water Week sihambe siye yethula ku City Council.
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obeqoqa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze izizalane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha ngoba ele-Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse wele-Ukraine kuyona le iviki. Ugatsha lwe-State Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zelemelika ezenelisa ukusuka kwele Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe, kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhu lusegudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izeki yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola emelika engamachumi amabili, i-$20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.